Ukuvalwa kwedolobha lakoBulawayo kuthiye amavinkili amaningi ebhidliziwe, kuthi uZulu emalokitshini usekhala ngokuswela lapho angathenga khona ukudla. Kwezinye indawo ezinjengemzini weNketa 6 bekunemota yesinkwa ebibhoda ithengisela abantu kodwa ikhatshwe ngamasotsha. Unkosikazi Silenkosi Chuma, isakhamuzi seNketa, ulandisa akubone kusenzakala namhlanje.
Lapha eNketa akula shop esele isebe. Njalo namhlanje ekuseni kule mota ebibhoda ithengisa izinkwa nge-$2 iloaf eyodwa. Imota le ibiphelekezelwa ngamasotsha.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, laye ohlala elokitshini leNkulumane, uthi batshone behleli endlini sebeswele ukuthi baqalisele ngaphi njalo abazi ukuthi bathenge ngaphi. Uthi njalo imijova ibilokhe ingahambi, abantwana besikolo abayanga ezikolo.
Namhla eNkulumane lokhe sithume sizihlalele endlini ngoba sikwazi ukuthi kwenzakalani. Imijova lokhe ingahambi, so vele kunzima ukuthi uphume usithi khona uqonda kahle. Ngokuthi khona sisenzeni khathi asikwazi lokusiza ngobani ukuthi siqalisela kazi asikwazi. Emashops vele lokhe kuvaliwe njengoba abantu kade bezithathela ngokuthanda ngoba kunalutho. Konke amajasi vele asine, so asikwazi ukuthi vele siqalisela ngathi. Nokuthi sibonombe amapolisa singe sizwe anything, asikwazi ukuthi sizwa ngobani. Nokuthi kuyaze kube right nina asikwazi, abantwana bayanga vele esikolo sidlalabo lapha ezindlini.
Umnumzana Nkosiphile Bhebhe, ophila ngokuthengisa ezitaladeni zakoBulawayo, uthi izitolo eziningi bezivuliwe ngaphandle kwakoTM kodwa bekulendwendwe ezesabekayo.
Amashopu amaningi amalokishini avele avaliwe ngoba abantu bebereyita khonapho, so lawaningi azingabona bayesaba ukuthi vele bethengisele abantu. So eyade sikwenzeka ukuthi abantu bebengena etown bezama ukuthi bedinga lokhu i-transport ibehlupha ukutholakala, akukuthi nxa kunemoto yakwazi uhamba. So amashopu abevuliwe ngokuthi ngo-TM o-Pick n Pay, kodwa ukuthi uzofike khona ukuthi i-TM Pick n Pay angilona ose-Pressfield. Bekule layini ende kakhulu efika phandle vele ukuthi ukuthi uzofika phambili uyofika nzima. So yiwo amashopu abevuliwe ndawo esingakwenziwa awu-TM. Yiwo abenganavulelwa abantu, kodwa-ke ilapho abantu abahlala khona vele emalokitshini njengoba kureytiwe akula lutho vele ukuthi abantu bengaze bebethi buvuliwe bethengani khonapho emashopu akhona, ngoba vele akula lutho kwareytwa. Abantu bathathe yonke impahla yade ziphakathi.
Esinye isakhamuzi seNkulumane, unkosikazi sisaseNkosi Dube, uthi lamhla idolobho lakoBulawayo belithule cwaka njalo lemijova ibingahambi.
Namhlanje kuthule sibina kula ziphithiphithi lezi kade sizibona emalangeni, abantu abaya emsebenzini kuphela lemijova ihambe emgwaqweni. Okukhona okunye okukhathaza abantu ukuthi amashopu sonke aluthiwe, akulaluthi amashopu ukuthi bayakwanisa ukuthi bathenge ngapho ukudla. Kodwa kuthula kuthule sibili kuthule sekila kula ziphithiphithi.
Laloba insuku zokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuvale amadolobho wonke elizwe bezintathu, isimo belokhu singakabuyeli kulokho ebesiyikho khona, ikakhulu emalokitshini lapho amavinkili ambalwa ahlaselwe ngabantu abagqekeze bazithathela impahla lokudla okungaphandle komthetho. Khathesi akusanyakazeli kakhulu, kodwa umumo ulokhe usesabeka ngoba abebutho belokhu bephakathi kwabantu. Abantwana besikolo, amabhanga kanye lendawo ezimbalwa bezingavulwanga. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.